Siyabonga Gibbs Dube, siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 20 Nhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kokudonselana amandla kubandla lezano PF sokuxotshwe inye njalo inkokheli yesigaba seMidlands.
Kokade kusenziwa yilabo okuthiwa igipoti yikuthi besokoza labo abanakanela ukuthi baseqeleni elisekela ongumsekeli sikapresident uMnangagwa.
Lanxa ibandla le-People First selethulwe kusemthethweni, lokhu lingakacandi umhlahlandlela walo.
Isimboli isikhona, isimboli izake iyavulwa ibekwe sobala kulonji.
Umanisipala wakoBulawayo uyanconywa ngemva kokuphawula imota zokuthutha izibi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ekuqhubekeni kokudonselana amandla kubandla lezano PF sokuxotshwe inkokheli yesigaba seMidlands. Abazi ngokwenzakalayo bathi abaxotshiweyo laba ngokhetho lwe-vote of no confidence ngabakuxuku lezano PF elithiwa Team Lacoste elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa. Abaxotshiweyo ngokhetho lohlobo lolu bagoqela umphathintambo wezemidlalo lamasiko umnumzana Makhosini Hlongwane, unobhala umnumzana Dapiwa Nashe Matangaitse labanye abafika isikhombisa. Izolo uMongameli Mgabe uchothoze abakumaxuku amabili athi wona ele Lacoste lelithiwa G40 okuthiwa babangisana isikhundla sakhe nxa echiya isihlalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube.
Uzananzelela ukuthi kokade kusenziwa yilabo okuthiwa G40 yikuthi besokoza labo abanakanela ukuthi baseqeleni elisekela ongumsekeli sikapresident uMnangagwa. Ama-veteran siwazi wona, ungananzelela ukhangele muva, ama-veteran ngaphandle kwengatsha zezanu-PF njengebandla ezithi abatsha i-youth omaman fleet, izanu-PF ligxile kakhulu kuma-veteran. Ama-veteran ungananzelela ukuthi nembali yezanu-PF avele ngesikhathi izanu-PF isentini yayisebenzisa amadlandla njengebutho njalo njengecommissariat ababekhampeyinela kumbe ababekhankasela izanu-PF endabeni zokhetho olwaluzalandela. Yikho okwenze ukuthi lakhathesi ama-veterans abe ephakathi laphakathi kokuncintisana kwezombusazwe ikakhulu ebandleni lezanu-PF.
Esike samuzwa yena uMongameli Mgabe uqobo esithi sebekhona abekuzomvikela asebethatha amacele. Ngokubona kwakho singabona na kuqhamuka udlakela?
Okokuqala wathi ukuthi kuyinto ethusayo kwabaningi eZimbabwe, kuyisifiso njalo esokuthi ukuthintana kwezombusazwe kungasibangeli udlakela, kungasibangeli impi. EZimbabwe sibone ngani loba nje kathesi sithwele nzima ukuthi akula kudla, yebona kulendlala, yebona kulento eziningi, akula msebenzi, kulento ezinjalo. Kungalungiswe kalula njalo masina, ma singalungisa ezombusazwe singathathanga izikhali, singathwalelana ngemkhonto. Ngokokuqala lokho. Okwesibili, ngoba ezanu-PF ivele yenza yona ezombusazwe zayo ezepolitics ihlanganisa abaphethe intonga ezombuso abathi ngesilungu ngama-institutions of coercive force, laba abayenelisa ukuthi baqalise udlakela kumbe balumise abafanana nebutho, abafanana namapholisa, abafanana nehofisi kamongameli abakhangela beqatshile.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Dube ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Lanxa ibandla le People First selethulwe okusemthethweni lokhu lingakacandi umhlahlandlela walo. Ukuze sizwe okuningi ngaleli bandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, sixoxe lesiphathamandla salo umnumzana Max Mkandla.
Kodwa ke kathesa kusibambi lutho ukuthi khona sibe lamarali, sibe lemihlangano okwethu ukutshela wona amapholisa kuphela la ukuthi khona bebe khona la ngomthetho wethu elizwe ohlukene lemithetho yamanye amazwe.
Lona ibandla lizasebenzisa uphawu bani esingathi isimboli ngesilungu?
Isimboli isikhona. Isimboli izake iyavulwa ibekwe sobala. Kulontshi ekulontsheni lapha yena umngameli wethu nguyoza ivike iveze ebantwini ethi thina uPaul wethu esaziwa ngalo yilolu sesikwazi yebo kambe kodwa ke kusadinga ukuthi yena ungqunquthele nguyokhokhelayo ebe nguye yena okubeka sobala esizweni kumbe emhlabeni wonke jikelele bebekwazi ukuthi khona isimboli leso esinje lolu yiluphawu olwebandla leli elikhokhelelwa ngumama indlovukazi uMjuru.
Nxa sikhangela eselikwenzile njengebandla esingathi thina ngama structures kuyini okusilelayo akhona yini ama membership cards?
Ama membership cards asekhona kodwa ke akaqhutshelwa ezandleni zabantu ngoba kusesatshelwa lokho phela ukuthi kasika lontshi kathi sizaphongwanika abantu njani singakalontshi sisanda kathesa ukuvela ukuthi siye register ngokomthethweni sesivela khona ngale ekulontsheni khona laphana kumbe enxa yokusela iviki ezimbili kumbe insukelu lodwa ama-provincial coordinators wonke ayi-10 bakwanisa ukuphiwa i-membership card beyayichaya kuma-structures akhona ku-ground ukwenzela ukuthi abantu labo bezigqaje ngakho beziqhenye ngakho besiya khona ngale ukuyalontsha kumbe mzwano welontshi leyo sizakhangela ukuthi khona okungcono yikuphi ngoba asikalontshi phela. Soka sifuna ukuthi sihambe okungekho emthethweni. Izihlakaniphi zizakhangela isimboli yethu. Isisekhadini begijime beyayirejista. Banenga abasilwisayo. Ngakho ke lokhana sisakubambile nki ezandleni sokufumbethe ukuthi kungaphunyuki. Kube ingcino singabamba into eziphunyukayo ngoba kathesa emakhompyutha lawa imechanism yakhona too much technology ekhona emhlabeni omunye angavuka seyintshontshile sesithi le yisimboli yami kutholakala ukuthi amahofisi akhona lawa kaseyiyo emfihlo eveze egcekeni kwenzela ukuthi ilunga lelunga libekwazi ukuthi liyangaphi nxa lisiye edorobheni kumbe kungaphi lapho kule ofisi khona ilunga lelunga liyabe likwazi ukuthi liyangaphi.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla sebandla le People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ubekhuluma le Studio 7 ekwabulawayo. Sekulabanye abalwela ilingolo labesifazane abathi amalobolo sekumele esulwe ngoba efaka abesifazane esimeni esingalunganga. Upraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe lo nkosikazi samukelisiwe Ndlovu Tongona ukuze sizwe imbono yakhe.
Lisiko vele esilithole likhona and lathi sizolishiya likhona kodwa okwamanje abanye bangaba like against ukuthi abasahambelani ngendaba zamalobolo ngoba sokungathi ukulobola okwamanje ngathi abantu bayathengisa abantu ngoba ungakhangela imali ezibizwayo for umuntu ukuthi alotshole zikhanya ziningi kakhulu. Uthola ukuthi abanye bathi ukangaziwe abanye babiza kubo ma $3,000 abanye uthola umuntu athi ufuna $4,000 so kufana ngathi uyathengisa umntwana yethi abanye babiza kubo ma $300 ukangaziwe. So yikho abanye bethi ilobolo ayibe out kodwa mina ngibona ngathi ukuthi ibe out totally siyaba sesingasahambelani nesiko esilithole likhona. Abantu nxa bebiza amalobolo abazize kube yinto e-reasonable engayeneliswa ngumuntu ukuthi noma siyendile abantu ngeke bakuthuke ngokuthi abazali bakho baye bachaja ilobo lengakanani.
Abanye njalo ngabathi akuncedi ukubiza amalobolo ngoba abanye abesifazana yibo abakhipha amalobolo besipha omngabo ukuthi bahambe baye balobola. Wena ukubona njani lokho?
Okokuthi umuntu wesifazana nguye okhipha imali ukuthi aphe umyeni wakhe ukuthi ayemlobola, lokhu sokusiya ngabo bobabili ngokuvumelana kwabo endlini. Kodwa nje njengami angiboni ukuthi nginganikeza umuntu wesilisa imali ukuthi ahambe ayemlobola, and ngingazi khonapho ukuthi yena uzomnikeza imali ukuthi ayelobola ukuthi yena uyabe engasebenzi na or uyaba engelaso isifiso sokuthi ayelobola. Mbona ngathi kungaba ngcono ukuthi ulinde until inhliziyo yakhe maybe ivuleka or yena athole imali ahambe ayokulobola than ukuthi libolekane imali ukuthi ihambe iyengilobola. Ngoba kusasa uzoba futhi ekuthuke emtshela ukuthi hhayi angizange ngilobole futhi ngowazilobolayo. So sokugcina kuyinto ezogcina ukustressa futhi wena wakhona okukhipha imali ukuthi uyelotshola.
Lo ke ngunkosikazi samukelisiwe Ndlovu Tongona ubexoxa le studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Umanisipala wedolobho lakobulawayo senconywe inhlanganiso lezakhamizi zakobulawayo ngokuphawula imota zokubutha izibi lezokuthwala amanzi ezilithumi lasikhombisa. Umeya waleli dolobho umnumzana Martin Moyo uthi lezi mota ziza ngesikhathi kulokusilela kwemota zokusebenzisa. Kwesinye isikhathi umanisipala ubesehluleka ukubutha izibi ngenxa yokusilela kwemota. Izakhamizi zincome kakhulu umanisipala ngaleli nyathelo. Sixoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeProgressive Bulawayo Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Weli, ngiyakukholwa ukuthi umeya akasebenzi yedwa. Umeya usebenza le-council, ngayini i-council usebenza le-thinga lama-council, njalo usebenza le-team yakhe ye-management. Ngokunjalo, thina sithi ngazoshayela ihlombe, bonke basebenzile. Kodwa-ke bese sikhangela futhi esebenzile zonke fanele zishayele.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi unobhala jikelele wenhlanganiso yeProgressive Bulawayo Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Phebe Dube ohlala eBinga ukuze asichasisele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga lami ngiyathaba ukuba lami kuhlelo. Mina ngisebhinga esiyayabhuka phansi kwesiyabhuka kodwa ngisesimamphambi ward 3. Ngumama othethwe oteze emzini wakhe. Omama thina ngapha tshele nzima ngoba izulu alikho linya. So vela kusayenziwa lutho ukudla abantu bathele nzima labantwana besikola basayo ezikolo.
Kubuke kwana izulu kunsukwana ezedluleyo.
Izulu lana sibile nalo liyanelana kwezinye indawo but inkinga lapha yikuthi abantu baqala bahlanyela ngabo-October kwamila kwakhula banaso kusisa abantu babuya bahlala futhi emakhaya. Ithese lisimele sibili badinga futhi inhlanyelo babuyela bayahlanyela. Kwakathesi azikakhulu okokuthi i-20 or 15 centimeter azikafiki njalo sokuqalisile ukutsha. Uhulumende wesiyasinceda ngelokuzi ngomumvu wokunika ama-social welfare i-beneficiaries but kusuka kuthathe abantu abasesengabancane abangamelanga babenefite ngenxa yokuthi abadalayo badala izihlobo zabo labangane babo. So omama abaningi abalukele abanye bahlezi nabo ama-orphans. So bathwele nzima ukuthi ngokudla. Abantwana abaningi abasayi ezikolo ngenxa yendlala. Omama abaningi bangagula ngapha lapho esikhona iklinika ayikho. Ke siyesabela ukuthi kuyadala imikhuhlane enzima. Imikhuhlane yesifuthe efana labo-typhoid nabo-cholera. Ngoba abantu abalaziforami. Njengalapho ngikhona kuvillage yesaningi. Kuneziforami ezimbili zonke azisasebenzi. So kwakathesi abantu banapha emfuleni kade babilisa amanzi.
Yiwuphi lawo mfula abantu abakha kuwo amanzi kathesi? Bahamba umango omude yini?
Ye, abantu bahamba umango omude. Ngoba bakha umfula osuke siyabhiwa othiwa ngumarisinga. Baphinde bathi kukaningo. Kukaningo yivillage but ibizeleli ngelo mfula. Kulawakho ngisuke akhatshana khona. Izulu lalingani sibona ngomfula ibiyigelezile. Ngazisuke ezintabeni. Aba omama abaningi sifika khona ngabo. Asilasiforami kaphezu ethi sifika kusho even izikole zethu. Bakha khona kule-primary le-secondary. Bakhe emfuleni.
Nxalisithi lapha lokudla kuyakhethwana lithola ngaphi uncedo lokuthi kulungisiswe lolu daba?
Ukukhonana kanhlela yesiyasiyeti yakahambe sibile ema-ofisini. Njengokubona ngapha tinedinga amakhansela ethu ngawe MDC asila makhansela ezanu-P F. Nxa ungelaingela amakhansela ezanu-P F umumo kube nzima ukuthi abantu bathwale ukudla ngoba ukudla lokuyana bangakuthola. Kuyabuya kungenele iziphathamandla zezanu-P F abahleli izifunda khona ngale bazize babhale. Thina ngapha abaningi abantu baswele but siyasizuza ukudla esizuza ku-under World Food Program. Bayasinika ukudla, ukudla kwakhona uzuza 6 kg ikhanda lomuntu. Seziyi-kg engase-10 kg umuntu uyadla afike ngaphi ngayo. But uthole ukuthi abantu bona bani abazize ukudla kwe-social welfare aziza futhi ngapha.
Kulenhlelo eliziqhubayo njengabomama lokho ezisesekhona yini?
Ya, inhlelo lokuzisesekhona ngoba silama levels. Inhlelo leziyana ezama-self help group siyajikela lokuzimadlanyana. Kati kaphesinkinga ukuthi imali ayisabona but inhlelo zikhona. Sika kuma-self help senza ama-plaster level associations ukuthi siyakhetha ama-group abe lama-representatives amabili amabili. Kube lama-group afana ukuhlanganisa. Identify community needs, ama-representatives lana-sesebenza labo-sepo lezinzima ukuthi si-achieve izinto ezinjengama-child abuse ngoba zivamile nama-early marriage ngapha ne-domestic violence against women. So izinhlelo ezingathi ziyasinceda ngokufundisana njengabomama.
Lingabachiyela liphi ilizwi abanye benu khona ngapho ngolimi lwabo lwesitonga?
Ngakungira nemamama mumuli mubhinga zatane kuberekela Ntomi Lwane Malwazi amuja ari kuvone kuti tirizezi yakuriverekela sithekanakazi indira mukuri dasi yakati dindauka yane mari yesu sevevana kuchikolo ngambo ibumi zachikolo mbuvumi zejonga kudzizi yavana vangu ndira dzizi yavarosemary matadei dzizi yepatience kusouth africa dzizi yetendai mukuru ikuchinego secondary ndizepresha silasibon iri kupinga kwagovera endalimbaloko abonke benzimakandizi.
Hayi, kuhle ke. Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Febi Dube ohlala eBhinga esinampande. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ayisibongile kakhulu belelanga elihle okwakathesi ke sikhangele ebezikhokhela. Ekuqhubekeni kokudonsela namandla kubandla lezanu PF sokuxotshwe inkokheli yesigaba seMidlands. Lanxa ibandla lePeople First selethulwe kusemthethweni lokhu lingakacandi umhlahlandlela walo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisayo igama nguChris Gande lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.